Pele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Hlangula 2023 ngokhipsi Dube. Endabeni zethu namhlanje, ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo, abezifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Kulequla lakwele Belarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe elithekelela kwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika kulandela isikhalazo esethulwe ngosomabhizimusi kuhulumende njengoba impahla yonke isibiza ngalelo dola hhaji eleZimbabwe. Ngesikhathi sinye ukhuphuka kwentengo akuthiya ngaphandle ukuqalisa kwembadalo zenyanga zonke ezihlawulwa kumankampani aphathisa uzulu lapho sebevelelwe ngumonakalo wokubhujelwa ama-funeral service. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi abaningi bathi isimo somnotho esikhona elizweni langokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika sokusobala ukuthi ilizwe seliseyamela ekusebenziseni eleMelika kuzo zonke indawo okwenza umsebenzi eminingi ihambe kuhle. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zikhuthaza uhulumende ukuba afake eceleni ezombusazwe alungise umnotho welizwe kuvele kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi wezomnotho, uchasisa ngobuhle lobubi bokusebenzisa imali yeMelika kuphela sekukhitshwe eZimbabwe.
Into yokuqala ukuthi i-dollarization brings stability kumarket, kuyaba le-stability, imali yama-prices ayabe engasatshintshi ngoba kathesi i-focus ekhona ngeyokugijimisana lama-rate ukwenza izimali okuthiwa ngama-exchange gain. So uzabona ukuthi osomabhizinisi bona abasakhangelanga ngokumqoka ngebhizinisi kodwa sebegijimisa ama-exchange gains. Ngoba seyiwo ababisa imali kule production.
Unkosikazi Zanele Phakathi, umongi, uthi iholo lemali yakuleli alibasi ndawo.
Ilanga lokuhola sekulilanga le-stress, ngoba yikho lapho obona khona ukuthi imali oyiholayo ayithengi lutho, ayeneli lutho. Kunje amanye ama-shops awafakanga vele ama-price nama-RTGs, asa-price nama-RTGs, ngoba i-RTGs ayisebenzi. Ewarding, our wedding RTGs. So I need a girl of referring RTGs. So we know which RTGs is kitsch, who says in the US, and we will pillage in RTGs.
Unkosikazi Melissa Chelela, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali abayithola nge-RTGS ayeneli lutho, sebebona kungcono ukusetshenziswa i-USD.
Ngendleko esilazo ezigoqela ama-funeral policy lokunye, sokunzima ngemali esiholayo njalo futhi labo sebekhwezile. Ngemali esiholayo kusakwani sesisebenzela ukubhadala indleko, ukudla lokunye akusangeni. Sesibona kungcono nxa kusebenza i-US ngoba izinto azikhweli mchokotho, lathi sizenelisa ukuthi sibhadale okunye siphinde sigcine khonokho okuncane okuyabe kusele.
Umnumzana Ngqobani Chabalala, umhlali wakoBulawayo, uthi intengo yempahla ihambelani leholo labo elakhwezwa ngesikhathi isilinganiso sokutshintsha idola leMelika liphansi.
Ungananzelela emashophu intengo yama-groceries ikhwele ngenye indlela engajayelekanga. Khathesi nxa ukhangele lama-funeral cover njengabonyarazwe labo baqalile njalo kusendama message besitshela ukuthi imali esizibhadalayo aziseneli ukuthi becontinue besinika ama-cover. Ngakho-ke sebekhweza and nangendlela abakhweza ngakhona nge-RTGS kwesi indawo uyathola ukuthi sisiya ku 100 and something thousand i-funeral cover wena ungayiholi le 100 and something thousand. So sisebunzimeni singazi ukuthi kuyaphetha ngani lokhu, ngoba ama-salaries awakhwelanga kodwa izinto zikhwelile. Ama-salaries athi ecine ukukhweza i-rate yayiku 1000 kanti isi-rate siku-8000. So silobunzima kakhulu.
Ekuqaliseni kwayona le inyanga kaNhlangula, usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsika, uchaze ukuba ilizwe lingeke labuyela ekusebenziseni idola leMelika kuphela ngezizathu eziningi ezigoqela ukuthi leyi imali kayitholakali elizweni, njalo kungaphazamisa umnotho welizwe ngendlela eziningi njengoba lezi sebenzi zingaholi ngedola leMelika. Wonke lo mphathi ntambo wemali umnumzana Mthuli Ncube bakhuthaza uZulu ukuba abe nethemba kudola leZimbabwe ukuze kusetshenziswe yona nxa kuthengiselwana impahla elizweni, ukuze imali ekhona eyangaphandle isebenze ekuthengeni impahla ngaphandle kwelizwe. Ngimele Studio 7 ngokubulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi iqina inkuthazo yokuthi kusetshenziswe idola leMelika abantu bajiyane lokusebenzisa ama-RTGS, osomabhizinisi bathi iningi labo alisoze lenelise ukuqhubeka ngomsebenzi ekuqaleni komnyaka ozayo. Abanye bathi bahle bevale kokuphela nxa umumo wezomnotho ungaqhubekela phambili ukugudeka, kubika uProfetis Jeremiah.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso e-CEO Africa Roundtable owenzelwe eHarare lamhlanje, okule njongo yokudingisisa ukubana kubanga yini ukuthi idola leZimbabwe liqhubeke lisiwa isisindo kangaka ngendlela ethusayo nxa liqhathaniswa idola leMelika. Abenhlanganiso lebathi umumo womnotho ungaqhubeka ngale indlela, maningi amankampani azakwehluleka ukuvula ngomnyaka ozayo. Besithi njalo osomabhizimusi betheswa icala elingasilabo lokukhweza intengo yempahla lokunye mahlayana. Abamabandla aphikisayo ingcweti zezomnotho labenhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bakhuthaza uhulumende ukubana kumele aphendukise ukusetshenziswa kwedola leMelika, njengoba kuyilo eselisebenzayo ndawana yonke kanye lakungajazi kahulumende. Abanye njalo ngabathi ukuthemba ukubana uhulumende okhona uzalungisisa lumumo yikuphupha nje. Abanye osomabhizimusi lengcwethi ezichubungula ezomnetho abakade bekulumhlangano bathi loba kungekho emthethweni, iningi selivele lithengisa impahla ngedola leMelika kuphela ukuze ibhizimusi labo lingafi. Kodwa abephanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe abakade besemhlanganweni munye bathi umonakalo wokusimo somnotho elizweni kawukafiki esibangeni esibi kangako, ngakho-ke ukuphendukisa idola leMelika kungadala umonakalo omkhulu owedlula lowo okhona manje, njalo kungabulala umsebenzi wabosomabhizimusi beZimbabwe, ngoba indleko yokulungisa impahla izahle ikhuphuke kakhulu okungadala ukubana idule okwamagama okungasoze ufinyelelwe ngabaningi.
Bahlaba umkhosi omkhulu labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, ikakhulu abesifazana labasakhulayo ngenhlawulo kumele beyikhokhe ukuze babhalise ukuncintisa kukhetho lomakansila olwelunga edale lephalamende lolukamongameli, kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvele emhlanganweni wokutholisa ulwazi kuntatheli zindaba zesifazane ukuthi zazi ukuloba ngokuphathelane le ndaba zokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso eyeVeritas oweWomen in Politics Reporting owenzelwe ewetheleni yeBronte eHarare lamhlanje. AbeVeritas bathi lanxa ilizwe lilemithetho emihle ekhuthaza kulondolozwa kwamalungelo oluntu ogoqela elokuncintisa kukhetho lokuphatheka kwezombusazwe ngokulingeneyo, iqiniso elibuhlungu ukuthi okwenzakalayo kubonisa ukuba lokhe bebalutshwana abesifazane abaphatheka kwezombusazwe kungenxa yemigoqo efana lale imbadalo isiphathamandla senhlanganiso yeVeritas unkosazana Memory Chidabayenzi ulandisa kabanzi ngalokho.
This could be done by making state funding for parties conditional on their nominating a specified percentage of women candidates, for example, 40% in a general election.
Lokhu ngezwa ngokwenza usekelo lukahulumende lwamabandla luhambelane lenani elithile labantu besifazane abazongena kukhetho. Umzekeliso, i-40% kukhetho lwezwelonke.
Esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mthutha uthi linhlawulo iqondile ngoba isehlukanisa abayibo abaseqinisweni ukumela uZulu hathi abafuna ukudlala ngesikhathi sabantu nje.
Sokulabantu abaningi abaqeda ithuba abaqedela isikhathi somuntu wonke weZimbabwe ngokufuna ukuphonga ukuthi every time kungaba le-election bayafaka ama-CV bayafaka befuna ukukontesta kodwa bekwazi ukuthi i-contestation yabo ayisozifile ndawo.
Umthutha uthi udubo alubonayo ngalinhlawulo ebekwe ngabekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC yikubandlululwa kwabangatholiyo kanye labasakhulayo hatshi abesifazane kuphela.
Inasmuch as iZEC ifuna ukukontrola inamba yabantu abafuna ukukontesta sesifaka imali entwini engafenanga ibe lemali sesisithi ukuthi umuntu olemali nguye wedwa obele evunyelwe ukuthi amele abantu. Lokhu kuzitshengisela ukuthi abantu abampofu, abantwana abanjengamayuthi, amayuthi angamankazana kusuka kube nzima ukuthi labo bekontesti kuba ngama-MP.
Umela isigaba seBinga North edale lePhalamende phansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Prince Dubeko Sibanda upha umbono wakhe phezu kwalolu daba lokubandlululwa kwabayanga ikakhulu abesifazane.
Amafizi wona lawana ayiwo awafakwayo angabe eqamula amalungelo abantu ikakhulu labo abaye befuna ukuthi nabo beke bevotelwe emahofisini abafisayo kuleli lizwe.
Ngolosihlanu olwedlule umthethwandaba owaphezulu owe-Constitutional Court unqume ukuba idala lePhalamende kumele lihlale phansi licubungule izibopho zeziqondiso zokulawula imbadalo yokuncintisa kukhetho phansi kwe-Statutory Instrument 144 yomnyaka ka-2022 eyiyo eyasetshenziswa ngabe-ZEC ukwethula limbadalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abantu enkayi abahlala ngaphansi kwenduna uChugulu bakhala ngokuhlukunyezwa zinyamazana zendle ezigoqela amakanka lempisi eziziqede izifuyo ngesikhathi zibhekane lohlupho lwendlala enkulu ekumangalisayo ngemva kokungatholi isivuno esihle emasimini lonyaka kubangelwa yikungani kahle kwezulu. UNokuthaba Dlamini usipha lolo daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ungathi vuke ekuseni lami waba lesithuli nje ukuthi ayi sibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithi izimvu zami zisabalile ezinye zisile ezinye zisile. Ngasendithola ukuthi ayi zonke zigcile igazawo. Ngathi ngasemounted kathi kwabanje uhamba njani. Ngathi ayi lingungafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zitotale. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lezachabisisa ukuthi umgwaqo. Sengithola ukuthi umgogodlane okuncane okwenye okodwa sokumvayimvayi nje lakhona sengidinga engadini. Wathi lenye inqama yadlula umsila engancanyanga kodwa wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele ayi
impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusethele ukuthi sifuye kutshala lapha sikhula thina into sivele sasizivele kwamba khonale lapha sayini sibili lazo siyamangala lamakhanka bemaluthwani la kodwa khathesi asimaningi ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa yokuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge sawuto, ngibamba imbuzi ngiyathenga igogogo ngidlela abantwana ngiyobhadala abantwana besikolo.
Umnumzana Meshack Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini, so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe ukuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazile ko sokumbulele. Ube ngibona ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni, maybe bona bangathatha ilungelo ababona lifanele.
Ongukansila kuward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede ompunzi labo bhalabhala.
Ngikhuluma nje kuthangi ike yakhala sibili kakanzima sibili yazwakala sibili ukuthi isidlile lokudla siyapho ngibona izinyamazana zinyamalela esizifuyo zinyamalala esesike sareporta sakhuluma lasekhanselini ukuthi isibandla lesi sikhanya sesisiningi asikatholi iresponse.
Isikhulumeli Zimpacts umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa, ecizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela. Amagqwetha aweZimbabwe Environmental Law Association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle nabantu lokhu lukhula, lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yikungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi, ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi. Uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle. Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa inyamazana zasendle. Kubikwa kulabaningi asebelinyazwe basala bengabakhubazekileyo ngenxa yokulwiswa zinyamazana lezi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Lokhu bezonde okumangalisayo akuba kumabandla aphikisayo kulandela ukwala izolo kwedale lephalamende ukuba kwehliswe kumbe kulahlwe inhlawulo ye-nomination fees yabafisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende oluzaqhutshwa lonyaka. Ukwala kwedale leli kulandele umbiko ongamubi kangako owethulwe luhlangothi lwezemithetho edale lephalamende olwe-parliamentary legal committee. Uhlangothi lolu olulamalunga amaningi avela kubandla eliphisayo luthe aluboni inkinga ngokuthi abafisa ukuncintisa kugedo lukamongameli bakhokhe inkulungwane ezingama-20 zamadola emelika 20,000 United States dollars. Abafisa ukuncintisa kugedo lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane zamadola emelika 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umthethondaba we-Constitutional Court kunsukana ezedluleyo wethula isinqumo esithi kumele idale lephalamende lihlolisise inhlawulo le eyethulelwa amabandla ezombusazwe yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lephalamende ekubandla le-CCC lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU PF. USibanda usungula lengxoxo.
abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla lezanu-PF ngabantu labana babetshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke asebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le izanu-PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahole maybe $10 kumbe imali yaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo lina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi nakombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP, siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi bekhonteste izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani nesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayicatshana sibise uba ugawule yazwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees nalawa i-nomination fees esikhuluma ngazo. Bese sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. Kanti into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzile izweni ibuleyo ngobani lahle sikhuluma i-politics ezingakamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyo enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngokwabantu abanothileyo kuphela abalezi mali. Kumele kube ngokwabantu bonke indlela abayanga bamele bencintise. Benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa. Ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleyo. Kuleqiniso ukuthi abantu babo befuna ukuzikhethela abantu babo. Wethu lolutho bawula lutho. Kodwa nabantu befuna ukukhetha bayabukhetha. So akube akumelanga ukuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhona akulunganga lokho. Kodwa ukuthi sibale ukuthi hey imali ayizanu-PF senze short enje kwayathini ivalele abantu lati hayi asikhulumeni ngemali ephezulu. Kufana nomtengo ephezulu yalezi usuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo le ungena kuncintisanele iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda, uyakhuluma lapho gawule.
Yikho ngishilo ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kandivelene ulandane emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. Ugawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalele ephaliyamenza izanu ivimbile ayithathisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi ama-fees wona lawana ekuhlane enjalo izanu efake khonoko. I-parliamentary legal committee bekulama-members amahlanu amabili engaka-opposition abezanu-PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees awana enjana a-right. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasephaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo ripotile etheni phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi laba bantu laba abathathu abezanu-PF abayibo abathe bona imali lezi ngasikhambi ezinjalo bakutsho ngaliphi kwezothi sonke sizwisise bakuvimbile.
Pho
izanu-PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njani ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo enaleyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizi nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana nentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki. Awuna sikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukuncintisa. Umuntu omuntu kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa esithi uyancintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa uthi imali kalayo. Kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali eyenelisekayo ukwenzela ukuthi laye ahambe ayeshiya khona ngale lemithi yakho nayayithenga naliyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlela ukuthi uyakwanisa ukuhlanganisa zona izinto. Sikhuluma ngentengo ephezulu la esikhala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abanganamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali nale babenganayo. So ngakho-ke intengo leyi iphezulu.
Uvala khonapho-ke baba Sibanda.
UGawule kaphenduke ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela uGawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edale lephalamende ekubandla le-CCC lo mnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF bexoxa le-Studio 7. Umnumzana Divine Mkhambi Hobe umkhokheli webandla The Nationalist Alliance Party wahambisa udaba lolu emthethwendaba uthi basecabanga ngabaza kwenza kulandela okwenzakale edala lephalamende. Kulequla lakho leBelarus elikhokhelwa ngumsekeli wenhloko kahulumende wakulelo lizwe umnumzana Leonard Zayats elethekelela kweleZimbabwe. Lolu hambo lulandela olwenziwa ngumongameli walelo lizwe umongameli Alexander Lukashenko ekuqaleni kwalomnyaka lapho okwalotshelwana khona izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kunhlangothi ezehlukeneyo. Leli qula lihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo esikolweni sakhe eState House eHarare. Okwamanje wathi sizwe ukuthi bathini abalaleli baka Studio 7.
Studio 7 ninjani, yalibulisa nonke basakazi abahle. Ngihlala edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi. Kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza i-grand plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngitsho kuyela ku-international kothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle. Angazi okithi akulamadoda okanjani angazi, ngoba ma ngithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi, bayazenzela. Namba nabokasikuwere bathi bona umqondisi akabuye baye bajoyine bazomenza uvice president, okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedo abangeke bezimele. Lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama okuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi, ngoba lina lifuna ukuthi sime singizaniPF. Kanti landlani khona ngale yini elayidlayo engakho?
Sanibonani Studio 7 ninjani? Thina siyaphila. Sizabe siloku sikhuluma lobe ngafundwa ama-message ethu in time, kodwa-ke ngizabe niloku ngibuyela ku-one message ukuthi kanti abantu beZANU-PF bona yiphi into abazake bayivuma ukuthi hhayi siyiZANU-PF siyazama lathi njengohulumeni? Ngoba manje ma kuloko kugxekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama-western countries, kodwa umnotho uloku ufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto, bona awabo amashopu achiphi na a-under izikhulu zeZANU-PF, njengoba labo siphatheleni bengababo amaminista eZANU-PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla, kodwa begxeke amaqembu aphikisayo. Ake lisibuzele bona oGawule nabochuma nabo Malaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena uMnangagwa uthi naye engumnangagwa kasazifuni yini kugovernment, ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha.
Ye, labo-ke ngabalaleli beStudio 7 bekhuluma besendaweni ezehlukeneyo. Lingakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama Stoka ngokuwa kwedola leZimbabwe. Singakehlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Incwadi kwezomnotho zikhuthaza ukuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika. Bakhala ngenhlawulo ephezulu yokuncintisa kukhetho oluzayo. Abesifiso zokuncintisa kukhetho ngoncwabakazi lonyaka. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoluvalisayo ngumthembo Steve Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.